lokhe kulesiphephelizwe eZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeduku iphandle kwedolobho leFrancistown kweleBotswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumi sesiphepheli enkambeni yeduku uMnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngoZibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Uyatholisa nto abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika ebhoda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu besebhoda, lokhu bethengisa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa amasoksi, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathesi esikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adezanda umuntu owayelo muzi, wayele nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyele ekhaya, uyafika khona lekhaya uzokuthwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhaleleyo ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu. Umuntu kaNkulunkulu azitholele i-passport yakhe ahambe lapha afuna ukuhamba khona. So izinto okumele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu kakhulu, izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abahulumende umhlangano wokugcina womnyaka ophelileyo, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Isiphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigqotsha ekhaya ngomnyaka ka-2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe uDokotela Obert Mpofu wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza isiphepheli ukuthi siphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, ngiSabron kweleBotswana.